Inani labantu bakobulawayo eselihlolwe latholakala lile COVID-19 ledlula inkulungwane eyodwa lengxenye i-1691 selibulele abantu abangamachumi ayisithupha lanye lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Leli nani liqhubeka liqansa osekwenze abezempilakahle bakhuthaze uzulu ukuba alandele zonke izixwayiso zikahulumende lezenhlanganiso yamanyano wamazwe womhlaba wonke e-World Health Organization, i-WHO, ngoba abantu abaningi bengagcina belahlekelwa yimpilo. Udokotela Wedwa Ndebele uxwayisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Siletha ukuxwayisa njalo ukuthi siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu. Ngitsho lalabo abalahlekelwa impilo bakhanya besesigabeni sethu. Siyaxwayisa ukuthi bazali bafowethu, bodadewethu, bantwana nani lonke, nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona, and ukuvikela lokhu kufuna siyenze zinezani izinto esazikhulume ekuqaleni, sizenze ngokunanzelela futhi sibe ngabantu abakhangelelanayo ukuthi nxa ubona omunye engenzi kuhle umkhumbuze ukuthi lokhu esiphakathi komkhuhlane lo.
Uqhubekela phambili uDokotela Ndebele esipha iziqondiso okumele zilandelwe.
Ngakho abantu kufanele bananzelele ukuthi bamela khatshana labanye abantu, asinanzeleleni ukuthi siyagqoka amamaski, asingakhiphini amamaski ngoba singakhipha sizamemethekisa lo mkhuhlane. Asinanzeleleni ukuthi siyalandzela le mlayo, sigeza izandla, sisebenzisa ama-sanitizer, kodwa uma singavali ubuso bethu lamakhala umkhuhlane uzaqhuba umemetheka ngokuhamba emoyeni njalo. So asinanzeleleni bantu bakithi ukuthi umkhuhlane umemetheka esigabeni sethu, kutho ukuthi kulokuyekethisa ukuthize esikwenzayo. So siyaxwayisa, silandeleni imlayo, umkhuhlane usesekhona awukahambi, ungasiqeda uma singananzeleli.
Unkosikazi Anita Gondwe, umongikazi wakobulawayo, ugcizelela ngokukhuthaza abantu ukuba bagezise amamaski nsuku zonke.
Loba kathesi nje abantu besithi sokutshisa kayisekho, ilokho ikhona, singalibali ukuthi sokutshisa ivirus sifile. Kathesi ke sibona lama cases alokho eqansa ngoba abantu abasanazeleli into abazenzayo. Imaski kayihlale igqokiwe ngaso sonke isikhathi, igqokwe kuhle, uvala amakhala lomlomo. Njalo imaski nxa iyiliyana i-surgical iyalahlwa ebhini kuhle. Nxa ingeyelembu kayiwatshe isikhathi sonke, uvela lapho ekade uye khona uwatshe ngamanzi alesepa ukuze ivirus leyi ife. Ungabambibambi amakhala, umlomo namehlo.
Isakhamuzi semzini wenkulumane kobulawayo, unkosikazi Celiwe Songo, upha ubufakazi bakhe ngokugula umkhuhlane we-COVID-19.
Ngasinanzeleleni ngomkhuhlane lo we-COVID ngoba ukhona uyaphila, mna ngike ngahlangana lawo. Uthe umbambile bensizwa ngitshaya likhanda elalingisinda kakhulu, njalo ngangilama chest pains ayisenza ukuthi ube nzima ukuthi imphefumule. Okuhlungu kakhulu ngomkhuhlane lo ukuthi uyabugula uwedwa uvalelwe lapha, akwenzi ukuthi uthi izihlobo zisondele eduzane lawo ngoba uyabusuzifaka engozini. Njalo okunye sengikunanzelele ukuthi khathesi sesilokuyekethi sithi amamaski sesigqokelana ngkhaya. So asibe nomnye lomunye ngkhaya kabe le mask yakhe yedwa. Njalo futhi ngizizwa ngathi lama symptoms e-COVID kungcono hluzehlukanise masinyane kwabanye emolini ukwenza ukuthi wonke umuntu aphephe kulo mkhuhlane.
Isibhedlela se-United Bulawayo Hospital lokhe kuyiso esamukela izigulane se-COVID-19 kobulawayo, kuthi iThorn Grove group lokhe yavala ngenyanga kaMabasa ayikaze ivulwe ngoba ilokhe isakhiwa ukuba yanelise ukuthatha izigulane ze-COVID-19. Iziphathamandla zekhansili yakobulawayo zenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lokulungiswa kwesibhedlela seThorn Grove. Kusenjalo, iphephandaba leChronicle libike ukuba kulesakhamuzi semzini weCowdrey Park wobulawayo esingesinye sabantu abebemenyiwe ukuzojabulela abafundi abaqeqeshe izifundo zabo eNational University of Science and Technology esibhubhileyo ngolwesithathu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kungakho abezempila kahle sebecebise uZulu wakoBulawayo ukuthi alandele izixwayiso ezokwenqabela ubhubhane lolu. Sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mbili, 8,444, asebetholakale belegcikwane leli lokhe leqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gcikwane sebezinkulungwane phose ezithoba minwe mbili, i-7,975. Labulala abangamakhulu phose amabili lengxenye i-248 elizweni jikelele. Ngimele i-Studio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.